kubanzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition. And kubosilfonjeni kuyabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekela asikho ukuthi bonke bezifazane ukuthi lowo mbani. Yebo, laba abazanayo kucisha kube lula, kodwa still phela ukuthi umzimba uzikhiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngowenu.
Ye, sizo njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini e-Rutherford khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe, liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besihlezi imeeting nama-families alabo bantu e-consulate sizame ukulubeka lolu daba. Udaba lokhona lutricky njengalona lwase-Stilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisiyivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kubayi ukuthi bayasho ukuthi nabo i-safety yabo abayithembi lapho, and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikezela ngama-rescuers angafina nakho sokune-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu, abanye sebesaziwa ukuthi bashona, abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukucelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba a very very complex thing even between ama-governments on how to work this out, ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers iwaphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo angagcine ngasasephaka. So kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi ngabafuni ukunceda, but ku-more complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.